Atisendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthokazi omuhle, olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 27 na kunqabakazi 2019. Ngontungamile inkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Imthetho ndaba nxa singena siyabe sicela ukubana sisamelele ukubana kungene eyaphili yodaba lukaChief Khayisa Ndiweni labanye bakhe ebesuka phandle bebe phandle kwentilongo.
I-High Court namuhla izahluza isicelo senduna umnumzana Felix Nhlanhla Yamangwe Ndiweni esokuthi akhululwe etshele ngemali yesibambiso esaphikisa isigwebo sakhe eso kupika okomnyaka olengxenye.
Singu number 5 ku-continent nge-corruption. Nxa singu number 5 lizananzela ukuthi ukuthi sasisuke singakafiki lapha. Okusho ukuthi kusiya ngesikhathi u-number 1 singambamba.
IZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi uzulu olobufakazi bamacala enkohlakalo kumele aze phambili ayibikele ngoba kungumlando womuntu wonke ukulwisana lokungethembeki. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court kobulawayo namuhla uzahluza isicelo senduna umnumzana Felix Nhlanhla Yamangwe Ndiweni esokuthi akhululwe ejele ngemali yesibambiso i-bail esaphikisa isigwebo sakhe. UNdiweni oyinduna yentabazinduna ufunyanwe yinkantolo kamantshi kumaviki amabili edluleyo elecala lokubhidliza impahla yesinye isakhamuzi esasisala ukulandela isinqumo sedale lakhe wasegwetshelwa ukupika okomnyaka owodwa olengxenye. Usejele lekhami sikhuluma nje kodwa uza kuba se-High Court ngehola lechumi ekuseni namuhla lapho umahluli azahlaziya khona isicelo sakhe abe sesitsho ukuthi uyakhululwa yini kumbe hatshi. Igqwetha likaNdiweni umnumzana Dumisani Dube uchasisele osithandekile Mhlanga we-Studio 7 okunengi ngalolu daba.
I-bail application sasicelile ukuthi sisamelele aphile yakhe ebesuka endlini engabevalela ngoba lama-chances amakhulu kakhulu ukuthi isigwebo asitholile emergency court izawuvathela. Apho ngisileke kakhulu ukuthi omantshi abe-magistrate bali ukuyenza udaba lolo kwase kusenzela ukuthi i-record ithathe liyenze okuthiwa i-transcription ngoba inkantolo enkulu yayi-court abathathi i-record lingekho-transcribed. So yikho kwenze ngani saphuze ukuthi siye-court
manje. Silungile kathe, silungiswe nini nguba?
Hayi, ngithole ntambama vele ngabo half six then ngase ngisaziswa ngama-7 ujaji ukuthi ngisifuna kusasekhort.
Lona udaba lokuthi aphikise isigwebo sakhe ngokwalo olwe appeal luqalisa nini?
Ah, lethatha isikhathi eside ngoba kade si ama court avalile. I'm sure ngokomnyaka ozayo yikho singangena khona e-court. Yes, kube uyahlala phakathi isikhathi eside nje.
Uthe kulamathuba amanengi ukuthi icala lakhe lingesulwa. Ukutsho ngani lokho?
Okwenzakalayo e-Magistrate Court kwaphambanise kakhulu. Induna wavalanye ithonisise icala lokwenza umsebenzi wayo njengomtshutshisi or njengomantshi ngoba kunamahluko phakathi kwezinduna labahluli nxa bethetha amacala. Kukaningi kakhulu imthethwandaba ephezulu ingavumi ukuthi abantu abethesa icala lokudiliza impahla bagwetshwe. Ezikhathini eziningi batshela ukuthi into abayenzile baphambanisile bese ukuthi bafananga bethulale bekwenzile mebe eminyakeni ethize kumbe kuthiwe bebhadale inhlawulo yemali. Akwandanga ukuthi umuntu evalelwe kwesikhathi eside kangaka yena kwesenza umsebenzi wakhe njengelunga lenkundla.
Kungehlula-ke okwemthethwandaba?
Akusoze kwehlule njengoba nje lithi umthetho usobala kula macala amaningi ayethwesayo amacala afana nalawa abe nempumelelo ehlukeniwe. So amthetho obala ambondi kungehlula kodwa kwenza nto kuyehlule kule nkundleni ephezulu bengalani okuthiwa i-Supreme Court but hayi akula ndlela engihlula khona.
Ungomunye waba behambe ukuyambona ngempela viki ephelileyo.
Bavumile simbone and umuntu ojabulile kakhulu, uyazwisisa kwenzakalani and besekwamukile, but hhayi umuntu ojabulile kakhulu. Anje uvele uyinduna, so abantu okugotshile abo ezinye izibotsho khonaphana zimphethe kahle.
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha elimela induna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
IZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi uZulu kumele amangale kuyo lasemapholiseni amacala enkohlakalo ngoba kungumlando womuntu wonke ukulisana lokungethembeki elizweni. Ikhomishini le ithi njalo kulomthetho obunjwayo ozavikela abazaphambili lobufakazi. Kubika intatheli izindaba eStudio 7 uAlbert Ncube.
Ekhuluma emhlanganweni oqhutshelwe eGwanda ngolwesihlanu okuphuma lamaqhinga okulwisana lenkohlakalo emsebenzini wezokwenziwa kwegolide kulesisabelo, umnumzana Onesimus Nyawude okugatsha lwezemfundo Commission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission uduZulu kumele athumele phezulu abike amacala aphathelane lobugwelegwele engelakwesaba ukuze kube le ntuthuko elizweni. Unyawuthi uthi sekuza kuba lo mthetho ozavikela laba ababeka amacala aphathelane lenkohlakalo kanye laba zafakaza umthethwandaba ukuze bengahlaselwa izitha.
Any sector is one sector where
kulokungahambi kuhle kwezimali kwezokwenjiwa kwamatshe aligugu kanye lenkohlakalo ephindwe kabili okubisela emuva intuthuko elizweni. NjengeZimbabwe Anti-Corruption Commission sikhuthaza uZulu ukuthi angavumi njalo angalingwa inkohlakalo kodwa abike lapho isenzakala.
Isikhulumeli samapholisi ezansi emaNdebeleni uChief Inspector Philisane Ndebele uthi iningi labantu kalibika amacala aphathelane lenkohlakalo ngoba kukhona labo abakuzuzayo.
Silama neighborhood watch, silama suggesting box ukuthi nxa ungafuni waziwa ukuthi khona ngubani ofaka information ukuthi kulama corrupt practices ayenzakala endaweni ezingaka, hamba ebhosela, but kule information egcweleyo ukuthi kule nto engabambeka. So mina ngithi umlando kuyimi lawe to say no to corruption.
Ukansila kwa-Ward 5 eGwanda umnumzana Gilbert Dube ukhuthaze abezakhe ukuthi kumele basebenze gadalala ukulisana lenkohlakalo.
Masingena ku-internet sitheka thina ilokuzwende ukuthi iZimbabwe ingaphi ku-corruption. Singunumber 5 ku-continent nge-corruption. Uma singunumber 5 lizananzela usho ukuthi sasisuke singakafiki lapha. Okutsho ukuthi kusiya ngesikhathi unumber 1 singambamba.
Unkosikazi Juliet Nkiwane uthi kulobandlululo ngezombusazwe ekwabeleni umhlabatho kwemba igolide kulesi sabelo.
Ungayiphiwa imali yakhona, automatically you must belong to a certain political party. Lanxa uyayithanda kumbe kayuyithandi, where do you put that? Is that not corruption? To me, it's corruption.
Unkosazana Sakhile Moyo uthi akulula kubomama emgodini egolide ngoba bethwaliswa amagabha avuzayo ngabesilisa.
Lo muntu wafika siyihumane in mining wathi usethengile lapha esasitributor khona. I-Ministry of Mines ihlala ifika kithi emaphisa sibabuza ukuthi njengoba umuntu lo esihlukumeza kangaka engabe leqiniso yini ukuthi wathenga. Behlala besithi ungabuye omunye uthi sisakhangela. Silinde i-date yokuthi bebuye bezositshela. Kuyaphenduka omunye la yethi sisakhangela. Sokule 2 years lokhu bekhangela.
Lo mhlangano ubuqoqwe inhlanganiso ye-Community Youth Development Trust ubujonge ukuphuma le ndlela zokulwisana lenkohlakalo koze kwenziwa kwegolide. Njalo umqondisi wale nhlanganiso unkosikazi Sichasisile Ndlovu uthi bazaqhubekela phambili njengabatsha belisa ukuthi kube le mthetho ezabavikela emgodini. Nimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlife.com ibika ukuthi odokotela abasebenza esibhedlela zikahulumende bathi bazakhalala umsebenzi kuqala mhla ka 3 kumpandula nxa uhulumende engehluleka ukukhuphula iholo labo ngesilinganiso abasifunayo. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi ugatsha lwezemali lwaboleka inkampani ebona ngokuqoqa izidumbu lokulungiselela izimfa imali engena ku 400 million US dollars lanxa nje imali le yayiqondane lemsebenzi yokulima phansi kohlelo lweCommand Agriculture. Uhulumende kasayitholanga limali ngoba kwaziwa ukuthi linkampani yatshonaphi lokuthi iziphathamandla zayo ngobani. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani khona ngapha ehlelweni lami ngithe ukukhuluma lala namhlanje igama lami ngosimiyoni Ncube ekhaya ngisuka elupani ejojolo engombani koNcube komguza. Kulo mdala omunye ohlale ekhuluma lapha ethi laba bantu abacatshayo laba yena uzwa kunjengenganekane kibo. Hayi lo mdala lo othi kufana nenganekane lo alike limbuzisise kahle umuntu onguye okwazi ukuthi abantu abacatshayo baya kuphi lapha. Maye ngakwazi ulesazela phakathi kwakho lokhu ukuthi abantu abacatshayo baya. Yikho engikubonayo kuphela. Angeke zathi sizwe sikamthwakazi sikhala kangaka yini bese sithi kufana nenganekane ukuthi lokhu kuyacatshwa wena ukhuluma ngokuthi usemazweni kufuna useduze lapho. Lo muntu thina sihlala khona lapha elizweni leli leZimbabwe yela umuntu lo okhuluma njalo yena ngobule ulesazini alikele ubuzisise umuntu lokuthi kathi abantu abahlupheka kangaka bahlutshwa yini ngiyokwazi yena lowo muntu lo. Ngiyathanda ukuthi nikhuthaze isihlobo sami ukuthi liyazi ukuthi umuntu yena lo othi ufana nenganekane kuyo nguye umuntu okwaziyo. Hayi mina ngiphilile lapha engikhona kodwa ngikho eZimbabwe ngiseBotswana. Hayi isihlobo sami vusani izwe ngendlela ofanele livusi yakhona isini ukuthi libe selicatshisa abanye abantu selisidilina zinganekane kini ukuthi abantu bayacatsha. Hayi lokhu akukho kuhle kuze senza sigamulane ngamahloka kani. Athi nathi ngokomthwakazi vela siphuze ukugamulana ngamahloka.
Abantu kabayekele ubandlululo lolo lokuthi mashona mandebele mashona mandebele lishona leli ndebele leli lizayenza umkhuhlane lo ukuthi abantu benyamalale umemetheke uye phambili ngoba kuvele sebesilwa bebangalolo hlangu abavele lina likhuluma ngalo special abapheshe kwamanye amazwe abangahlali eZimbabwe yiba bayenza ukuthi abantu laba bangapha eZimbabwe bengahlalisani kahle. So ngicela ukuthi lama likhuluma alikhulumeni ukuthi lingakhuluma uhlanga lomuntu ukuthi wena ndebele wena shona. No ngiyalicela hlobo zami zama ukulungisa ilizwe ngendlela okufanele lelulungise ngakho. Ngiyalibonga kakhulu balaleli lalele ngalesi sikhathi ukuthi omunye lomunye kazinuki ikhwapha lapho khona ukuthi linukelela kanjani kumbe linuka kanjani. Igama lami lokugcina hlobo zami mina ngithi hayi nanti yana seliyoshona selimathunzi.
Awuyazi lokhu kubuhlungu into ezikhulunywa ngugawuli ngoba kwezinye isuku uyazi ukuthi kuzamehlela khonokho akuphikisayo ngoba into ebuhlungu phakathi koluntu uzathi kuyeripota emapholiseni wabo amapholiseni wapunya abantu uyade ufike usweli ukuthi uyaripota kubani wenzeni njani. Gawuli ehlonipha abantu siyakucela.
Minigama lami nguBruce Moyo ngikhuluma ngiseJoburg. Kubuhlungu bazali silapha nje sibalekela imizi yethu kungenxa yezamo. Kwakungazathi thina esiphuma ngaphandle kwelizwe singabantu esingafundanga njengoku khuluma kwakuthiwa ngumgayo sibalekeli ukuthi asifundanga sizotshontsha egoli. Bona-ke abafundileyo esebehamba betshontsha abantu ezindlini ileyazi kulu hlazo. Mina into emangazayo lonke maZimbabweni kumbale kubona yini uhulumende weZimbabwe ngokukhankasa kwakhe bopha abantu ngokuthi kulomthetho uhlulwa yini ukuthi ebopha abantu bona abahamba betshontsha abantu. Lyambo umuntu udlali umlabalaba ngabantu ifedafeda ngabantu enguyeni otshontsha abantu isigorila phela lesi abasenzayo lesi isigorila. Why kudlala ngabantu kangaka? babedlala ngabantu uhulumente wezimbabwe bazali sakhamiza kubuhlungu sabulawela ilungelo lethu bathi balwela impi yenkululeko bavalisa izikolo sabulawela oheadmaster phambi kwethu sikhangele kuthiwa bangabathengisi bazwanana losmith lamabhuku namhlanje sebebulala abantwana bethu futhi bethi amatitha azwana ne-amerika bangabathengisi bafunelana imali bona begijima ngama-4x4 bechitha imali bethale ama-AK besethusela abantu abayibo ababaholisayo sibanjele itestu itaxi yokuthi bezosichathamela futhi ezindlini izizani igange liyinanzelele lani lina eliyigidelayo linomonzora lina elilokhe likhona okhe lakudlayo liza kuhlanza kumunye unyaka.
Lokho okukhulunywa ngabogawule nje liyawuzwisisa kuhle ukuthi into ezikhulunywa ngumuntu vele ongani ingqondo kazikwananga ngani ngumuntu onjani lokhu akuzwakali asithandi ukuthi sizagcina kusenza singalaleli la estudio seven khetha abanye abantu bezanup f abangakhuluma ngcono kulabogawule lo chumani.
Siyalibingelela lonke balaleli bastudio seven njani lali basakazi hhayi mlelami igama engeyiziqambe noma yeshi laba abantu bezanup f zabantu lapha vele ukuthi ngaziqamba mhlawumbe saba ngathi omunye umakhelwane wami sengathipha amasotha labenqebezombamba cela likhuze ugawuli ugawuli ambethwa ngugawula ukuthi yena kambe lokho okwenzakalayo kuleli lizwe kakuboni into ebona ngumntwana omncane yena ethi kakuboni hhayi gawula ma ulalele ukunanzelele ukuthi into ezenzakalayo uzikhanyele hhayi ukulandula into esegcekeni.
Ngiyabingelela kustudio seven abantu abasakazela into leqiniso esizibonayo empilweni ugawule lokho eyaletha izinto kaziboni kutshithi le ndlali nje ukuthi abantu bahlupheka kulaa msebenzi ngayala athena wababhizi kungakho awenze njani ugawule bantu ugawule umuntu wetsholotho engayalethi kule msebenzi so ethi imsebenzi igcwele abantu abafi ngendlala sifa ngendlala angakho abantu abethu bahlupheka kade sinako ukuthi abangenelwa khona lelizweni lapho abacatsha khona impilo bani nale anti bayenza ngabomo ngoba yazi akula lapho abazakho nangako njengoba othi nxa etshelwa abantwana ukuthi hhayi silambile itshaye ukuthi azame ukuyacela emzini ethi ungaye emzini itshaye kukhona ku impilo nalesi mpilo siyadubeka bakithi siyalamba lamba kulaa msebenzi ebantwaneni nalibonga kakhulu uxhaso lweni lisixhasa ngalo nyabonga kakhulu ngoba kanjeyo ibizwe kuyabulawana la kuyabulawana sibili.
Yena umnangagwa ubopha abanye ukuthi baphambanisa yena ungaphi njengoba sebophophelekezela mpoko yena hhayi ngithi wayekhona kuhulumende kamgabe kutho ukuthi yena nguye wayeqondile kuhulumende kamgabe hhayi laba abanye asebabopha laye uphakathi kwamacala wonke wona la awethesa abanye.
Labo ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elamelika lithi lizabheka uhulumende weleSudan ngelihlo elibukhali phezu kokuzimisela kwakhe kundaba zokulondoloza amalungelo kaZulu andubana lithathe isinqumo ekuthini lisuse yini eleSudan kuluhlu lwezijeziso. Umongameli weleFrance umnumzana Emmanuel Macron izolo usayinelane isivumelwano le-African Development Bank esokusungula isikhwama semali engange $300 million ezaphathisa osomabhizimusi besifazana ezwekazi le-Afrika. Zizigqibeke ezekuseni ngolunye lwendaba ezihamba phambili kwelemelika. kulelunga lebandla elibusayo elama Republicans elithi lizancintisana lomongameli Donald Trump kuma primaries okudinga ozancintisa emelele libandla kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. Umnumzana Joe Welsh uthi umnumzana Trump ungumbusi omubi omele asuswe embusweni. Kolunye uhlangothi abebandla eliphikisayo elamademokrasi labo bayachukana bedinga ozamela ibandla labo kukhetho lunye. Sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dini Zulu Macaphulana sambuza ukuthi ukhona yini ambona elakho ukunqoba uTrump.
Into eyimfihlo engasimfihlo baba yikuthi iAmerica uTrump nxa emilapha ngumumeli weAmerica ngesingayo ngoqotho lwayo ngoba lwana ubabakala mahloni okukhuluma okucatshangwa yiAmerica ngesingayo. Uphumele egcekeni iracism yakhe, inzondo yakhe, prejudice yakhe lakho konke akubeka egceleni endula ama-voters akhe amsekelayo. Kulabantu bakhe abamlandelayo abakholwa akukhulumayo. Ungambone senza into azenzayo, azikhulumayo, ethuka abamemazweni, ethuka bokufika, eveza inzondo lolaka ebantwini. Uyazi ukuthi ukhuluma le-America ngokwayo ngoqobo lwayo, njalo yiyo emlandelayo ezamvotela. Ngemva kuka-Obama abamhlophe be-America bathi ngesingabo abamfuni umuntu omnyama, abamfuni omunye umuntu ngaphandle kommeli we-America ngesingayo i-America emhlophe. Yikho akuthembileyo ubaba uTrump. Bangazama benzeni kodwa uTrump uyibambe ngesiduku i-America, njalo uyazi ukuthi ngemva kwakhe lobe ingeke iphumele egcekeni. Bengathi emanyuziphepheni bayayenyanya into ayikhulumayo bethi bayaphikisa kwenzayo, kodwa bangemva kwakhe ngesingabo.
Ngamafitshane nxa ungacaca uthi wena ibandla lamademokrats kalilalo ithuba kulolu khetho, umongameli Trump uzabuye awuphinde nje umphehlo?
Uzabuye awuphinde baba, bangemva kwakhe. Abakhulumi, ababangimsindo, abaxokozeli, bayakwazi abakwenzayo.
Ukhetho lokudinga osenetha la malunga edale lephalamende, siyazi idale laphansi okwamanje lilawulwa ngama-Democrats, eliphezulu lilawulwa ngama-Republicans. Kukhetho oluzayo ubona izala nkomona?
Vele ngathi nxa ungabuyela esimangene saba khona ukuthi uTrump aqine thethe, akula muntu emhlabeni owayekwazi ukuthi kuzakwenzakala. Le nto yathutsha emnyameni yathi bhadla, abantu baphelelwa ngamathe. Umthetha phansi wabo abantu bakaTrump abamlandelayo nalabo abamsponsayo abamthembileyo, not America kuphela, langaphandle kwayo, ngoba ama-right wingers uyawabona nje hlokoma umhlaba wonke phakama, abasebenzele ekukhanyeni kuphela, abasebenzele emnyameni. Okwabo kunqoba ukuba nguvela thutshu ubabone sebezithethe intambo ngoba bachaya umthetha phansi, njalo bayakwazi abakwenzayo baba. Yiwo amandla awathembileyo, yikho akuthembileyo umbone senza kwenzayo. Ngakho ngibona ingane okwakathe sibasabambile uTrump labantu bakhe lalaba abamsekelayo, sekhatshani ukuthi amademokrasi anqobe.
Umnumzana Dini Zulu Macaphulana ucubungula ezombusazwe, sixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa.
Bakhululeni, akula into emangalisayo lapha. It has always been like that. From Idi Amin Mobutu Sese Seko wa Zambanga, PW Botha's apartheid regime of Azania, the Hitlers and Osama Bin Laden's of those years, Ian Douglas Smith's UTI regime of Rhodesia, Robert Mugabe's years of Moment of Madness, ababusayo babe vele besichaya Game Zero, it has always been like that. Mvuseni limbuzu Steve Bantu Biko, mvuseni limbuzu Oliver Reginald Tambo, mfuti liba vusa base Balakwe, Musgraves Ncholocho, lo pari renyatu wa pele la ipolokweni, mvuseni limbuzu Joshua Nkabuko Nyongolo Nkomo, nyinga mvusa la mangifakazeru Johnson Solomoyo, agula ntwe nchalapa, ababusayo, wabe velebe si chaka Game Zero, it has always been like that. Ngubani kibo oyemthandu sithini Malunga? Ngubani kibo oyemthandu Lookout Masuku? Ngubani kibo oyemthandu Alfred Nikita Mangena? Bakithi lingaye ngwayithombe sika Mdalesi Danela kiso. Akula owayewathanda amazwi ngendaba. Ababusayo babevele besitshaya Game Zero. It has always been like that. Utonga Karawayingena nayo iZimbabwe ayifelayo yona. yena umdala wafela ingeni le nayo iKhenani ayililwelayo. Umogeni yena wayibona nayo iNew Zimbabwe esaphila. Inkosi entsha yesizwe samaNdebele siyahlala kwesobukhosi okusemthethweni na. Ngifuna ukubuza idevolution kumbe siyaqala kulelizwe. Kodwa ngiqinisile ngithi kini indwangu ayisiyeki isiphongo sayo. Bona babusayo babevele besitshaya game zero. It has always been like that. Iristole Gazi, useke wayikholisa nalo wano wavalelisa kubutho. Abe open for business bona sebathola nama mega deals njalo ngawe malini. I 15 billion okuthiwa yanyamalala sebayiveza yini. Pho i 3 billion esanda kunyamalala lonyaka kuzathiwa ningayo. Ezinkulu ze corruption zizavezwa zipikele umgwazo na. Is the voice of God still as soft as wool? Whether it will work, will not work, or work simple, ababusayo, babe velebona, besichaya game zero. It has always been like that. Alizithenganga yini lina na isinkwa se 10 billion dina bantu. Umtshova lugadanga nange 25 trillion. Khona kobharo sisibendawo libamumuzanga ngama quadrillion na. Wona vele senza na madude ma jointini. Ama grocery ama quintillion ama zillions aliwathenganga na kobhascode. Alibabonanga nawo zero bequnta ngugono umzukulu kalokhuza sekubheda umkhonomi. Pho lamuhle okusimangalisayo ngamachakashaka lawo kuyini. Ababusayo babevele bona besijakhem zero. It has always been like that. U-Abel Mzorowa akazange afumbathe aziphathe intambo zombuso na. Kuzaphu abathengisananga na abanye bayidabula phakathi zaphu. Wona amasela scouts ayingawani. I-MDC abayidabulanga naso kuthengiswana. Yes, inenge abafile ezitokisini belwela amalungelo lenkululeko yabo abathengiswanga ngabanye babo na. Abathengisi mina duze lami vele abangimangalisi. Laye uJesu Kristu ngoJudas akazange athamathe. Ababusayo through abathengisi ndini babevele besitshaya game zero. It has always been like that. UPatrick nabanyama katshontshwanga na. Usoja Jan uKhawuzane labo Bertha Chokururama kwele Mashonaland kabatshontshwanga yini? Yena uDzamarangithi watshontshwa. Buzani uJustina Mkoko eyakhe indaba uyayitsho ngomlomo mathupha. All the abducted political and activists of our time in the Second Republic vele kunjalo. Ababusayo babevele besitshaya igame zero. Yikho ngithi it has always been like that. Awagqitshelwanga amadibha ngabafana beganga abantu sebevuka ubhedu uhulumende sebahudela nawo. Awavalwanga na amabhasi emgwaqweni or fighting road le mini uhulumende setsheko lwempisi. Heyi lina omaqupula abakwamlanga na isiporo. Umama umjuru yena ngithi bathi wayiwisa into ekuhulumende sekudela isizwe. Ayiqhamukanga nayo impe enkulu entumbane opasi sebesuzela abakanyongolo. Madoda, isizwe siyaphakama sigadle nxa abakhokeli sebebhotshele egumeni. Ababusayo babevele besitshaya game zero. Vele it has always been like that. Dear Second Republic, nxa lifuna abantu bangalithathi ilizwe, nxa lifuna abantu bangakhulula abantu, nxa lifuna abantu behluleke, nxa lifuna abantu bangalithathela ubunandele kibo bakuqapula libusa mpaka. Mina ngithi ababusayo babevele besitshaya game zero. Bakhululeni.
Bakhululeni. Olendlebe uzwile ingoma ke inkondlo ke emnandi lapho esiphiwa inkunzi embongi uDesire Moyoxide. Uthi nxa ikhuluma uthi iyinkondlo yakhe yokugcina lonyaka. Abamlandelayo hayi ube busy impela ube phitshekile lonyaka ukhiphe ledlalade elilenkondlo ezinenge ezimnandi kabi. Siyalamukela bakithi isikhathi sesisalelwe ngumzuzu owodwa 1 minute before 7 o'clock khona ngapho eZimbabwe singathi GMT time ngapha eMelika ku-Eastern time is 1 minute before 1 o'clock. Sokuyisikhathi sokuyalala. Ziyachiyana izindawo bakithi, lina liyavuka thina siyalala, thina abanye sisebenza ebusuku. Hayi ke isikhathi sesidliwe ngumangoyi kodwa singakehlukani, sikhangele ebezihamba phambili. Umthethwandaba we-High Court namhla uzahluza isicelo senduna uFelix Nhlanhla Mangwendweni esokuthi akhululwe ejele ngemali yesibambiso esaphikisa isigwebo sakhe sokupika okomnyaka olengxenye. IZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi uzulo lobufakazi bamacala enkohlakalo kumele amangale. Kwanele olivalelisayo ngontungamili inkomo. Asibeni kuhlelo lunye ekusasa ngasikhathi sinye ngo-6:30. Kodwa likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Litshone kuhle.